indaba yempi yase-Ukraine ye ayikho lula nje ukuthi umuntu singathi hayi impumela izaphuma yini kanje ukuthi iRussia inganqoba kumbe i-Ukraine iyanqoba. Inkinga enkulu ngempi ezinjengale ekhona e-Ukraine le-Russia ngeyokuthi kule lizwe i-Russia ezama ukuthi ithathe indawo lapho kulabantu abavele behlala khona abe-Ukraine. Into ezinjalo zile nkinga ukuthi khona yini uyaphumelela yini kumbe awuphumeleli. Ukhangele ukuthi khona abe-Ukraine basemzini wabo. Yikho-ke abalale indawo lapho abangaya khona nxa ukuthi nxa sithi khona sebehluliwe. Okuyabe sekwenzakele nje kuphela ukuthi iRussia iyabe isiyiyo esithethe indawo lapho abahlala khona isiyibusa. Kodwa bona baya bengayanga ndawo. Yikho-ke ukuthi khona kuthiwe singathi thina ye iRussia isinqobile kule impi. Kuba nzima ukuthi sifake leso sinqobo. Ukuthi njalo sithi khona i-Ukraine isinqobile kumbe iyanqoba kule impi kunzima njalo ngoba engakwenza kuphela yikuthi ibe ithatha njalo lezo zigaba ezathe sezithunjwe sezingenelwe iRussia.
Sizokuthiwa amabutho akwele Ukraine aselungiselela ukuthi athathe ayelwisa lapho indawo abathathelwa zona. Ubona ungani bengaphumelela yini bazithathe ezigoqela iCrimea, iCrimea yona eyathathwa kuminyaka edluleyo kungakabi yimpile ekhona kathesi.
Enye into ehluphayo ngale impi ukuthi khona iUkraine ayizilweli iyodwa nje ngokhayela ukuthi khona amazwe amaningi amunetho bangemva kwayo iUkraine. Yikho-ke asiUkraine yodwa elwisana leRussia. Singathi khona laba ababavele bele mpi leRussia sebathola indlela yokuthi belwisane lelokhu leRussia. Yikho sibona ukuthi khona impi vele ezazivele zikhona phakathi kwe-NATO leRussia yizo eseziphumile eseziqhumile kathesi esezibonakala kundaba yelokhu ye-Ukraine leRussia.